Sibongozwa yena ikhuluma uminister Mavima esithi imali izangena ema-allowance depending ngama-banks. Kodwa into esiyigijimisa kakhulu esiyifuna kakhulu yi-salary. Iyo esiyifuna kakhulu i-$520 per month. Ama-allowances lawa yes engangena siyawayamukela kodwa asilaqiniso ukuthi azangena yini njengoba bona behlala bekuqhamba manga ama-days adlulileyo kade bekhuluma ngendaba zama-allowance ukuthi abantu bazaphiwa ama-allowances e-COVID elokuzeni e-COVID allowance kodwa sigcine sibona abantu abaningi bengatholanga imali yona le. So siyakwazi ukuthi bahlala bekhuluma amanga. So ithina into esiyifuna esiyigijimisa kakhulu yisalari ngoba siyawazi ukuthi bangasinika isalari $520 ayisoze ichintshi.
Amalunga enhlanganiso yenu mangake njalo udaba lokutshengisela luhamba njani?
Kubotshwe isiphathamandla sehlanganiso yethu unkosazana Sheila Chisirimono eMasvingo kade kule launch ema-nationwide protest ukutshengisela ukuthi sizatshengisela ilizwe lonke. So yena wagcina ebotshwa emahofisini emcheke district education offices lapho yikho kade kule launch khona walala isitokisini then wagcina ephuma e-court ngemva kwekubhadala i-bail $500 warepresentwa ngeloya ele-U Zimbabwe Lawyers for Human Rights Commission umnumzana Martin Mureri. Kodwa indaba yokuchengisela isasekhona saqhubekela phambili sichengisela province by province ilizwe lonke until uhulumende asibhadale or asihorise imali esiyifunayo i-$520 per month.